Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mkela ku studio 7. Ngomgcibelo mhlaka 25 Lwezi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Jombo umiswa imithethwandaba esithi wathunjwa ngamasotsha amvala ubuso ngesaka. Umongameli omutsha umnumzana Emerson Mnangagwa wamukelwa ngabamazwe angentshonalanga. Kungaphathisa yini ilizwe lokhu?
Njengoba evele ngomthwezana uPierre, kuzavuma yini ukuthi akhiphe isigogo lesana esezami ukukhetha abantu abangafucela umsebenzi wokuwakha indlela wakhilindelezi okuthiye phambili.
Iqembu le-FC Platinum yilo intshantshu yalo mnyaka kusigaba se-Castle Lager Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eletshapungu nge-2-0 namhlanje emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Owake waba umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Jombo onguye umphathi ntambo wezemali umiswe phambi komthethwandaba we-Magistrate Court eHarare lamhlanje. Watshela umanje ukuthi wabotshwa mhla ngolwesithathu lweviki edluleyo ngabantu ababehlome begqoke impahla yebutho. UJombo othi akazange achawe njalo wavunyelwa ukubona labo dokotela bakhe uthi ucabangela ukuthi ucatshangelwa nguZulu ukuthi ukuxuku lezano PF elithiwa iG40 elasekela unkosikazi Grace Mugabe. Umantshi udlulisele phambili ilanga lokuzwa isicelo sokuthi uJombo ahlawuliswe na imali yesibambiso ibail ngomvulo. Umezi Visigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UJombo uthi yena lemuli yakhe basebelele kusihlwa mhlaka 14 Lwezi lapho kweza khona abantu ababegqoke impahla yabakubutho bezivale ubuso babhidliza isango bangena babulala lamasango aphakathi endlini kunye lamafasitele basebemthatha ngodlakela wavalwa ubuso ngesaka. UJombo uthi wasiwa endaweni angayaziyo lapho afika wetheswa amacala abalisa ukungahambisi kuhle umsebenzi webandla leZANU-PF kanye lokungaqhubi kuhle umsebenzi ngesikhathi engumphathi ntambo ogatsha olubona ngezokulondolozwa kwezabelo. UJombo uthi ngolwesithathu amasotsha ambisela ngekhaya kodwa wafica kulamapholisa emlindele ahle ambopha. Umtshutshisi umnumzana Edmore Nyazamba uthi uJombo wetheswa amacala amathathu abalisa ungethembeki, i-corruption kanye lobusela bokufihla iqiniso i-fraud ngesiNgisi. UNyazamba ucele idale ukuba avalelwe kuze kuyefika mhla ka-8 kunyanga kaMpalakazi. Igqwetha likaJombo umnumzana Lavumo Maduku uyaliphikisa leli cala njalo uthi amapholisa asephule umthetho ngoba sebevalele uJombo osekwedlule amalanga amabili okungekho emthethweni. Kodwa umtshutshisi uthi uJombo ubotshwe ngolwesithathu njalo ulethwe edale ngokusemthethweni. Kodwa uMaduku uthi isibotshwa asimelayo siveze ubufakazi bokuthi sibotshwe mhla ka-15 Lwezi okusobala ukuba engowathathwa ngabantu bakahulumende kungakho kumele akhululwe. Umantshi umnumzana Elisha Singano ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kulolu daba lamhla. Lokhu kwenzakala enye inkokheli yebandla leZANU-PF abakhokheli bohlangothi lwabasakhulayo abathi umnumzana Innocent Amandishe lomnumzana Kudzai Chipanga labo bathoniswe besetheswa icala lokweyisa inkokheli zebutho. Umanji unkosikazi Josephine Sande ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe sokubana aphiwe na uChipanga imvumo yokuhlawula imali yesibambiso ibail. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esavunyelwa ngumthetho. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esivunyelwa ngumthetho. UChipanga laye ubotshwe ngasukulunye kuze kubotshwe umnumzana Jombo. UHamandishe yena uzaphindela emthethwandaba mhla ka-8 December. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amazwe yangentshonalanga abikwa esamukela umongameli omutsha uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Elebhilitane libikwa lisithi lilindele ngabomvu ukuthi liphathise eleZimbabwe. Sixoxe lengcwethi ecumula izombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuyakhisile ngoba ngiyaloba kathi sivele ngiloba i-article yami yami vele ngiloba ngesonto. Ngiyachasisa mina ukuthi uzanikwa ithuba lokuthi asuthise lokhu ade khuluma ngakho. Obedemokrasi lo mnotho. Kodwa inkinga ukuthi njengoma evele ngumuntu ezana uPF, kuzavuma yini ukuthi akhiphe isigogo lesana esezanu ukukhetha abantu abangafucela umsebenzi wokuwakha ilizwe lethu, ukwakha ilizwe lethu nokuthi siye phambili.
Manje nxa ukhangele okade kusenzakala kubandla lezanu PF lapho esibone uMnumzana Mnangagwa ethwaliswe nzima, ubona ungani lokhu kumenze abe losekelo yini ebantwini kakhulu abasekeli bezanu PF?
Ungazinandelela ukuthi usekelo abelalo lusekelo kaningi oluqondane lozulu obovele ezonda umgabe lezanu PF. Abaningi abakhona engidangalakhathesi bayathokoza ukuthi kube lethuba lokukhipha umgabe, kodwa lokhu akuthi ukuthi bathokozela yena uMnangagwa. Bazamthokozela nxa engakwanisa ukuthi ayenze izinto ezehlula umgabe. Kula bantu abekabakuzanu PF ababevele bele ngqondo eziqondileyo, ababevele bekhanya bekhuluma izinto ezengqondo kodwa besehluleka ukwenza izinto abafuna ukuzenza ngoba ukhulu wayekacindezela. Ngibona ngathi mina angazazize usekelo labantu bakhona abanjengabo Reika uKonde labantu into program yakhe ingaya phambili.
Kodwa siyabona ukubana kuzanu PF bekulokhu kusiba labaphathi ntambo abaphosa ukufana iminyaka yonke. Umbona uMnangagwa ezakhetha abatsha yini esingakaze sibabone bekuhulumende?
Inkinga yakhona le yitsho mfowethu ukuthi engaze akhiphe esingathi ngesikhiwa i-DA ne-DNA egazini lakhe, uzefanele akhangele ngaphandle kothango, ngaphandle kwelacoste, ngoba abantu abaningi abelacoste bebengaba abantu abavele bekuzana uPF. Uyafanele asebenze lama-technocrats, abantu abaziyo into ezihambelana lomnotho welizwe. Engaze abelokhu ebhodi esibayeni sizana uPF khonapho okwesayini bonikhaya moyo opho mangibona open pop. Uyagcina sekufana lomgabe othi uzama nje ukuthi achaze abangane bakhe.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli omutsha welizwe leZimbabwe kwamukelwe ngendlela ezitshiyeneyo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilitani. Okuninga sikuzweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ekhuluma labanye abaseLondon.
Abanengi bathi umongameli welizwe omutsha uEmmerson Mnangagwa kumele anikezwe ithuba lokuthi aphathe ilizwe kuloba nje cathangelwa ukuthi ulesandla sokubulala abantu ngesikhathi esekugrawundi lapho kwabulawa abantu abaningi kakhulu ababesekela ibandla leZaphu emathweleni leMidlands. Ugogo Masiziba ungomunye owamukela ukungena kukaMnangagwa esikhundleni.
Mina sengile 20 years ngihlala lapha e-UK and kungijabulise kakhulu ukuthi ngizwe umongameli ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele lilungiswe kuncengwe la makhiwa sincedisane ukuvusa iZimbabwe. Kungithabise kakhulu lokhu ngoba sathi sisiza la sasingazohlala la sasizozama ukuthi siphile. Xa ilizwe lilunga njengokukhuluma kwakhe, hayi mina nabami siyabuyela sibile ekhaya.
UMnumzana Chris Gama uthi uyakwamukela ukutshintshwa kukamongameli kodwa yena cha ngeke abuyele ekhaya ngoba uMnangagwa uhlezi ephakathi kwalo hulumende obulele iZimbabwe kusukela sithola uzibuse.
Siyakujabulela, siyakuthokozelela lokhu kwenzakala elizweni lethu laseZimbabwe kodwa hayi mina angeke ngibophe ezami lubhekisa amabombo wamanje ngoba lubaba ongenileyo sonke siyamazi ukuthi ungomunye wabo laba ababuse iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa zonke izinto ezimbi ezenziweyo elizweni ube ngomunye wabo abezenza laye ababuleweyo laye ube lesandla kukho okudiliziweyo laye lesandla kukho okutshintshiweyo laye ulesandla kukho
uNkosazana Thokonare ukhanya engelaqiniso ukuthi uzakwenzani loba elesifiso sokubuyela ekhaya.
Ekhaya singahamba but asijahanga ngoba asikaziboni ukuthi into yakhona ihamba njani. Kumele sibone kuqala ukuthi into ziyatshintsha zisiyanga.
Umongameli omutsha u-Emmerson Mnangagwa uthe ukhetho luzaba khona noma kanjani ngo-2018. Izizalwane zezimbabwe ezisebhilithane eziningi zihlezi kuleli ngokuphephela njalo bayesaba ukuthi bangabuyela ekhaya kube lokulwisana lokuhlukumezana ngezombusazwe njengenjwayelo ngesikhathi sokhetho kuzaba nzima ukuthi bavunyelwe ukuzophephela futhi kuleli. Kukhona bathi hayi amazwi kamongameli mahle njalo abambona ivumela ubudlwangudlwangu ezimbabwe. Ngimele ngestudio 7 London ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Sibanda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Gipite eEgypt. Iziphathamandla zikahulumende zithi kufe abantu abangamakhulu amathathu lanhlanu bebulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalwa ayicatsha esigabeni seSinai Peninsula. Abantu abafile abangamachumi amabili lasikhombisa ngabantwana. Siphetheke indaba zethu zakwamanye amazwe ngaseYemen. Indizamtshina ezintathu ebezithwele ukudla lenye impahla zifike esigodlweni seYemen iSanaa. Limpahla ngeyokuqala ukuvunyelwa kuhlelo kulelo lizwe kulandela ukuvinjwa kwempahla yokuphathisa iziphephele. Ngolwesithathu iviki edluleyo amasotsha angene ngamandla eZBC bavala bona umsakazo basebefaka imbiko yabo besazisa uZulu ukubana sebethethe imtambo zombuso. Kusukusela lelo langa bekulokhu kudlalwa ingoma ezahlatshelwa ngabalwa impi yenkululeko bekuvuyo lezandla. Lokhu sokucunule abavela ababesilwa bekucele lezibra bona abathi ingoma zabo kazitshaywa. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Ibutho leZimbabwe liphume kumabonakude weZBC bethatha intambo zokuqondisa owenzakala ebandleni elibusayo ngolwesithathu emadabukakusa kuviki eledlule osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakalayo ezweni. Ngolwesithathu ibutho leZimbabwe lithatha intambo lahle laguqula inhlelo baqala ukutshaya ingoma zenkululeko zebutho lezandla ingoma zebutho lezipra kazitshaywa. Abantu sebesole lesisenzo bethi ibutho lilungisani uma lizakwehluleka ukulinganisa ukutshaya ingoma zamabutho onke alwela ilizwe. Inhlelo seziqhubekela phambili njengenhlala yenza kodwa ukuphuma kwengoma zenkululeko zebutho lezandla kuqhubekela phambili zikhala kumabonakude lakumisakazo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe kulusizi ukuthi ibutho lalo seliqhuba inketha bechabi ekuqhubeni inhlelo kumabonakude lakumisakazo.
Kulusizi ngoba bekukhangelela ukuthi kutshaywe zonke ingoma zombutho yombili ezezipra lezizanla ukuze kunikeze i-confidence kulabo abantu abakhangeleyo ukuthi into lezi ziyabambanisa ngoba kuba nzima ukuthi kathesa abantu ababekumbutho wezipra uma bebona kusenza into zezandla kezibonela kube yingxenye kuphakanyiswa kakhulu imlando yezandla kungaphakanyiswa yombili bazibona bengelasabelo bona. So bekukuhle ukuthi kule i-transition kutshengisa ukuthi kule mbutho yombili yonke yadlala umlando.
Indodana kamuyi owayengumsekeli kamongameli uJoshua Mqabuko Nkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, laye uvumelane lomnumzana Fuzwayo ethi okunye okumdanisayo yikuba kukho konke lokhu okwenzakalayo akulandaba ekhuluma ngesivumelwano se-Unity Accord. Ethi lokungatshaywa kwengoma zezipra kulomutsho ohlukuluza imimoya yabanengi.
Ingoma zombangazo ezomzabalazo izilogani abekutshengiswa lapha e-TV ZBC isayidi lezipra lezaphu akucacanga akukhithwanga kangako e-TV njalo nxa sibeka abakhokheli abayibo ababephambili kwezokukhulula ilizwe abayibo ababebakhulu ubaba uJoshua uMafukufuku umdala kafezanga kangako ngalesi sikhathi nxa sokukhitshwa izinto laphana e-TV.
Unkosikazi Abigail Mupambi usone lesi senzo ethi kuqakathekile ukuthi ingoma zikhale ngokufananayo.
Mina ngiyakunanzelela ukuthi ukungabi balance mhlawumbe okwezingoma zethu ikakhulu as a liberation struggle ku-ZBC kathesi singathi i-omission. Angazake ngithi mina yi-deliberate ngoba it's too soon for that. But kuqakathekile ukuthi vele sihle simeke sure ukuthi siyafaka esingathi i-recommendations ukuthi ingoma lezo ziphume zibalance ukuze sisithengisele i-view balanced, just like the efforts which were balanced.
Osakhulayo undodana Moyo yena uthe kuyadanisa okwenzakalayo ngesikhathi lona ibutho lisithi liqondisa indlela kodwa ingoma zenkululeko zebutho lezipra kazizwakali emsakazweni lakumabonakude.
Kuyasidanisa lokhu okwenzakalayo ngesikhathi ilizwe linemanzonzo ukuthi kuzwakala ingxenye yolunye uhlangothi luyilo olukhunjulwayo olukhunjuzwa abantu beZimbabwe kukanti ke leZipra yadlala indima enkulu kakhulu ekuletheni ilizwe leli njalo kuyadanisa ukuthi iZipra eyayikhomandwa nguJoshua Nkomo esimbiza namhlanje sithi Father Zimbabwe kodwa kayiqanjwa kutshengisa ukuthi lokho sithi Father Zimbabwe kuzinyembezi zengwenya nje kuphela.
Ibutho lokhe libusa kodwa uhulumende usekhuphe imibiko ethi uzulu lezisebenzi zikahulumende aziqhubeke zisebenza njengenhlala yenza. Kuthi umkhokheli webutho uConstantine Chiwenga laye usekhuphe imibiko ethi lokhe belungisa okungahambi kuhle ngaphansi kohlelo olulesihloko esithi Operation Restore Legacy lapho abantu labo bathe bakhangelele ukuba ukusebenza kwezemisakazo lakumabonakude kuzalunga loba nje ngesikhathi sisiya emoyeni bekungela nguquko. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelanela besifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhla siqhubekela phambili ngengxoxo lo. Waye ngumlweli wempi yenkululeko kubutho leZipra, unkosikazi Thariso Phiri uMamoyo, ngokuthi wangena njani empini. uMamoyo uqala ngokuchasisa ngemizamo yokuthi ababe kubutho leZipra bethole uncedo kuhulumende.
Abantu abangani sisethele problem labo yilabo kuthiwa ngama recruiters abanye abaphuma phandle abangazange bevetwa abangazange bethini. Uyabona umuntu wonke othiye umuzi wangibo ephuma phandle kumele ethole something and njalo labantwana abanye aba abangela abazali abafelwa ngabazali khona ngani akula into abayitholayo akulani akulani yata so bekhiphe ubaba uthinga ngoba bese benanzelele ukuthi akula umuntu olahla abantu bakibo wayesenanzelele ngoba wayesekhuluma ngokuthi kumele kube le vetting kumele kube lani so baxoxe khona ukuthi ngaba le vetting amasela akhona ngale azatshontshani ngoba imali yabisisiye ebantwini uyabona i-struggle is not that ususiwine someday njengesikhuluma so uyabona for example uyazi ukukopa sometimes kuyapasisa singakopha into e-South Africa ogogo bayahola lapha amapensheni akaholi uyabhala ukuthi uyare pensheni but he gets nothing uyabona yizo izinto ezenza ukuthi abangamzwisisi
lingasithi fahlafahla njengamafitshane ukuthi lajoyina njani impi lalinganani
mina impi ngahamba ngo-75 bengilabo 12, 13, 14 khonapho bengisesemncane vele ngiyibele lami ngiqala ukuphuma uyalibona sasuka lapho saya eBotswana suka eBotswana saya eZambia eZambia safika satrenwa sasaqala savula icamp eMombeshi then eMombeshi kwaba langani kuthiwa sekumele kube le unit yethiwa yizipho ehlanganisa amabutho ezaphu and amazanda sayahlanganiswa eMgagawu eTanzania salwa thina lamazanda amasiprenzala thetha silwile basifuqa thina saya kwenye ikhempi yethu eTanzania khona ngale ethiwa yiMorogoro lapho engaqedela khona i-training yami 6 months again ngaqalisa afresh 6 months uthithi ngenze 12 months ngoba ngale 3 months lapha 3 months ngale 6 is 12 angithi then after that sakhethwa as commanders ama-structure sayotraini simombeshi ebilamankazana ikhempi le ibithwele 600 ikheda angithi so satrainwa khona ngale thina singama-instructors yabona so ngiwu-structure ngiyaphiwa i-position as a company commander and wathi ubathi sinjalo nje sitrainisa yonke into yonke ubopha physical yonke wawungena ilobuzana esingayifundisiyo ilesson esingayifundisiyo suka lapho satshintsha sayoba kuthasisti camp ethiwa yi-VC sincedise ukuthi laba abafuna ukuyatrenwa emgoshi besibancedise ukuthi hhayi lo angakwanisa lo unjani lo u-right lo hhayi ungani kaphilanga lo unjani njani ngoba bafika abanye abangaphilanga ngenxa yesikhathi lesana esikhathini ithi abantu bebebaleka lapha bebalekela ukubulawa sathi sikunjalo kwabo kwade kwaba lesizana ekafuwe abatreneli ithayiphini konke lamanye ama-subject nje okusebenza ngapha ekhaya ama-teacher lani khonapho kambe ten commander khonapho lo gogo kwawuthiwa Nyamrowa okokuthi nxa usimithi ngabe waye wabona ngawasibulala laye angithi uNkulunkulu wasivikela sasizabuye ekhaya asiselancedo asisancedwa asisayenziwani abantwana kabafundanga nxa usithi ubhalise kuthiwa bafundiswa mahhala akubhadalwa baphuma abantwana kubuhlungu lo
bakhona yini abaphumelelayo
lo ungathengisanga awuphumelelanga nxa ungumuntu wezapho umuntu wezibhura awuphumelelanga lo awasala khona waye uyisigqili sokusetshenziswa then bona besiya phambili ngoba ungakhangela umuntu ongayanga empini uzuhawukela ukuthi but bengisiya nga bahlezi abantu bahlezi abantu ngapha kulobusela ngapha kwenzakalani ungaze ukhuluma uncedi ngalutho
sasa yezimbabwe liyibone njani sephumile umongameli Robert Mugabe lo mkakhe
uzake ephumule layo uzabona mbona sizaliselebrata layo ukuthi athakathi lincedile ukuthi lingigide la ngoba kakunanzelela ukuthi uyabe sephumulile ukubuzwa lokhu lalokhu lalokhu lokuwonakelelwa okulungileyo
leyo balaleli bekuyingxoxo lowalwa impi yenkululeko unkosikazi Tariso Phiri uMamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezapho asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle Kwezemidlalo sichayela ihlombe iqembu le FC Platinum ngoba yilo intshantshu zalonyaka kusigaba seCasablanca Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eLetshapungu nge-2-0 lamhlanje emini. Sizezwa njalo kuJoseph Njanji ukuthi ngawaphi amaqembu asuke kusigaba lesi.
Abashoshele iqembu le-FC Platinum nguRodwell Chinyengetere no-Ali Sadiki, njalo leli qembu libe ngelakuqala eliphuma ngaphandle kwamadolobha amakhulu iHarare lakoBulawayo ukuphakamisa inkezo ye-PSL selokhu ilizwe leZimbabwe lathola uzibuse. Phambilini kokunqoba kweqembu le-FC Platinum kwanamhla, iqembu le-St Paul's Musami yilo elake lathatha lesi sicoco ngomnyaka ka-1966. Iqembu le-FC Platinum liqede lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa lambili ngemva kwemidlalo engamashumi amathathu lane, kuthi endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elinqobe elechikenini ye-1 kanya njalo liphutshe imidlalo yalonyaka lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa. Kusenjalo amaqembu abalisa elewange lileHarare City yowalandele elecholochole leBantu Rovers ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ngemva kokuba ephutshe imidlalo esendaweni yesithathu leyesine nxa usuka ngaphansi kwengalane. Iqembu lewange linqotshwe ngeleZPC Caraiba nge-2-0, okutsho ukuba liqede lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane elile miklomelo ngamashumi lesikhombisa. Abafana beHarare City bona banqobe abeHowmine ye-1-0 baba le miklomelo engamashumi amathathu lathoba mnembili, kodwa behluleke ukusinda ngoba eleBulawayo City iqembu ebelihlezi phezu kwabo phambilini kwemidlalo yanamhla linqobe leBantu Rovers nge-5-0 lakhuphula inani lemiklomelo yalo yakumashumi amathathu lathoba munemunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje, iqembu le-Highlanders libe ngujikilobhanqa 1-1 leleCapes United emagomeni, eleShapane Mine linqobe leYada nge-2-0 emaClass. Iqembu le-Cholocho libe ngujikilobhanqa leleBlack Rhinos nge-0-0, kuthi elenkeze Platinum Stars lalo libe ngujikilobhanqa leleTriangle kungela elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ingoma emnandi sigqibela uhlelo uzani quma nini singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Jombo umiswa emthethweni ndaba esithi wathunjwa ngamasotsha amvala ubuso ngesaka. Umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa wamukelwa ngabamazwe angentshonalanga. Kungaphathisa yini ilizwe lokhu? Njalo ke iqembu lomdlalo wenguqu LAFC Platinum yilo intshanju zalonyaka kusigaba se PSL silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lelaye.